yekade kuqakathekile ukubana befake abantu abavela ezabelweni zasemathebeleni South, North and Bulawayo. Kade kuzabophatheke kakhulu ngoba ngokwenzakale khathesi kukhanya kulabantu abalutshwana kakhulu abadabuka emathebeleleni. Lokhu sokwenza kube wesi nje khonalo ngoba kulombono kithi ukuthi abantu abavela emathebeleni bayamarginalizwa, abaphiwa amathuba, and kuba wesi nxa sesikubona khonalokhu sokusenzakala opposition.
Kodwa bona abaphakathi kwebandla bathi bona abantu abesendebeleni iningi labo kalivoti, njalo abafuni ukuthi bangene kuloko kuthiwa ngama-structures ukuze labo bavotele abanye babo, njalo abanye babo bevele bevotela amashona. Ungathini nalo?
Yeah. Ngabe kuliqiniso okunye kwangikhona, kodwa masikhala kwamanye ama-parties athola ukuthi kwamanye ama-parties bagcwele abantu besindebele nokuqala. Nenokwesibili, kumele sidinge insukela kumbe impande yokuthi why abantu besindebeleni bengafuni ukuthi banyintise ukubana bevele ezikhundla. Ingxenye kule nsukela khona bona kule mpande kulebe kuqakathekile ukubana kukhangelwe khona lokhu ukuthi nxa babona zani bangaze benyintise nxa sozebebe lo ncedo, ingxenye soze bekwanise ukuya phezulu ma-structures e-party. So kuqakathekile ukukhangela ukuthi kukhangele i-root cause yakhona, ukuthi kukhangele i-symptom, kukhangele imbangela yakhona lokho.
Nxa sikhangele lona lolu daba lwemihlobo, ubona ungani sikhona yini isikhathi ilizwe leZimbabwe elizabuswa ngumuntu ongayisiyo wesona?
Yebo, kuqakathekile ukuthi sisiya phambili kungakhanyelwa ukuthi kulo muntu ukhuluma liphi ulimi. Umuntu angibone ngaba ngumkorekore, ngaba ngumnambe, ngaba ngumkhala, ngaba ngumtswana, ngaba ngumsuthu, ngaba ngumindiya. Yebo, kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi umuntu lowo ulombono onjani ukuze asize ilizwe, akhona ukuthi uvela ngathi. Xa ungumuntu wesiyonini owayenelisa ukuba lo mbono omuhle lakho kuyabe kuhle, xa ungumuntu esindebeleni lakho kuyabe kuhle, xa kulikhalanga kuhle. Seyo qakathekile ukuthi sikhangele ukuthi umuntu usilethelani okwentuthuko, ukukhulisa umkonomi, okuthuthukisa lokukhulisa ilizwe, lokulungisa ama-problems esilawo e-economy, lokuthi sikhangele ukuthi umhlobo bani. Kuzathatha isikhathi lokho, kodwa singele ukuthi sikulungise khona lokhu khathesi kuzenza sibili ezombusazwe zibe nzima kakhulu.